Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuqhamuke olunye uhlobo legciwane le coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase South Africa.
Lo umkhuhlani we coronavirus obuqhukileyo uyamemetheka lula kulalo kade uvela ukhona.
Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu PF lele PF Zapu Unity Day. Lokhu liqhathekile na leli langa.
Lilanga elalile njongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo esayina unity accord ngoba yebona umbhuqazo siqede abantu emathebelelendle.
Ibandla le MDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle.
Amalungiselelo extraordinary congress ahamba kuhle asesezingeni ke eliphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Sokuqhamuke olunye uhlobo lwegciwane le coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase South Africa. Lokhu sokubangele ukuthi amanye amazwe yagoqela ele Germany le Switzerland avimbe abasuka kumbe ukuya kwele Bhilitani. Lokhu sokudale ukuxokozela kwele Bhilitani abantu bethenga ukudla lokunye okokusebenzisa ngobuningi ezitolo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitani umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lo umkhuhlane wecoronavirus uguqukile ngesimo sawo. Uguqukile ngesimo sawo kutsho ukuthi lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukileyo uyamemetheka lula kulalo kade uvela ukhona. Kodwa ngokunjalo iUnited Kingdom lama scientist kaka uqedisisi kahle baloko besawucubungula lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukayo ngokumemetheka. Kodwa bathathe amanyathelo masinyani ukuthi bebikele umhlaba ukuthi sebenanzelele ukuthi coronavirus leyi isiguquka ngezinye indlela. Kodwa vele kuvamile ukuthi umkhuhlane wevirus uguquke usiya ngokuya ngokuya njengoba lakho sikuzwile nje ukuthi eSouth Africa lakho ukhona osuguqukile. Yikho iUnited Kingdom ithathe isinqumo sokuthi befake izinto egcekeni betshele umhlaba ukuthi hayi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane uyaguquka. Kodwa nje abantu ngokuphila kwabo baziphilela nje bonke, asiboni abantu sebethwele nzima sebegijima begcwala indawo yonke. Hachi kuloke nje kufanana nje le corona nalesi vele siyazi.
Njengoba sisizwa ukubana amanye amazwe awe Europe asesithi wona awasafuni abantu abavela khona ngapho kwele Bhilitani ukuthi bavakatshe. Ungasitshela ukuthi kuyini osukuzwile ngalokhu njalo umumo unjani?
Amazwe e-Europe aqale ebusuku lobudlulileyo ukufaka isinqumo sokuthi abantu abavela kwele United Kingdom bengasa vakatsheli emazweni ase-Europe. Indizamchina bazivala ukuthi fike emazwe nabo. Lokhu kuyenzwe ngamazwe anjenge France, iNetherlands, iGerman, oBulgaria, Ireland, Italy, lamanye nje. So kumemetheke kwagcwala iEurope yonke lamazwe angamachumi amane umhlaba wonke labo India, labo Russia. Lokhu kwenza ukuthi njengoba ilizwe leUnited Kingdom lisihlenge esizimele sodwa kodwa lidlelana le Europe yonke jikelele, sesivalelwe izimota lezi ezithwala ukudla zivalelwe lapha emaborder, labantu bavalelwe emaborder, ukudla okumele kungene United Kingdom kuvalelwe emaborder eFrance lokhu ke sokwenza ukuthi abantu bekhathazeke kakhulu ngoba njengoba kuyisikhathi sekhisimusi ukudla kade kukhangelelwe ukuthi kubuye kuvelela kwamanye amazwe njengoba abantu bethengiselana nje sokuvalelwe emaborder lokhu sokwenze abantu lapha eUnited Kingdom sebehamba ezitolo sebezama ukuthenga ukudla ngokujaha langokuphanga becabanga ukuthi ukudla kuzaphela kodwa umongameli walapha uBoris Johnson labanye abaphatha intambo bathe hatshi ukudla kuzenela abantu bonke
umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule isizalane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo kulabafika phose ikhulu 97 abatholakale belegciwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa iningi lalabo abatholakale belegciwane abangamachumi amahlanu 50 bengabe Harare kulandele abakubulawayo abalichumi lasithupha 16 asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 selokhu waqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili lambili 322.
Yebo, mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili njengoba sekuyisikhathi sekhisimusi namhla kuhlelo salibazisa ngokudlalela umculo siphinde silethulele ingxoxo labahlabeleli abasakhulayo abadumileyo abagoqela umhlabeleli osacathulayo ubekezela zalinika njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangani libafisela ikhisimusi elichukela silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama
namuhla likhefu le-Unity Day leli langa linanza umanyano webandla lezanu lele PF Zapu abasayina lesi sivumelwano ngomnyaka ka-1987 ngumnumzana Robert Mugabe lomnumzana Joshua Nkomo asebatshonayo okutsho ukuthi emthethweni isivumelwano sabo asisasebenzi sixoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ilanga le-Unity Day leli lika-22 December lilanga elalile njongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo esayina Unity Accord ngoba yebona umbhuqazo usuqede abantu eMathebeleland so kwaba kusayina lesivumelwano ukuthi kuncede abantu bangapheli beqedwa nguhulumende wezano eyayikhokhelwa umgabe ngaleso sikhathi yikho ke kumele ke kube lilanga eliqhakathekileyo kusiya ngokuthi khonokho kwavunyelwa nayo le njongo eyenza ukuthi kube le Unity Accord iyalandelwa na iyafezeka na bayayifeza na bayathanda ukuthi kufezeke na okwavunyelwa nayo ku-Unity Accord naleyo ka-22 December lilanga-ke bekumele libe liqakathekile kakhulu
ungasitshela ukuthi ukuze uZulu amukele khonokho okuthiwo ngabezanu PF labanye abezaphu ukuthi kubanjweni kumele kwenziweni
ukubanjwana okumele kube khona okumele kulethwe lilanga lona leli lika-22 December ele Unity kubanjana ukuthi amathuba akhona ehlangothini lwangapha emandebeleni eMathebeleland kunye leMidlands kube lamathuba ukuthi izizalwane labahlali bakhona bathole amathuba okuqala hatshi i-tribal imperialism esiyibona senzakala ukuthi imisebenzi iyathathwa ngabantu abavela kwezinye indawo bethathela abantu ke abemathebeleland labemidlands abantu abahlupheka kakhulu e-ground abaqedwa ngumbhuqazwe izigaba zabo zasalela emuva kakhulu kwezentuthuko kumele kube le affirmation action eyenziwayo kukhangelwe izigaba esingathi thina kwakulo mbhuqazwe khona kule gugurawundi khona abantu abahlukuluza bahlupheka khona ingqubela phambili yabuyela emuva. Sikhangelele ukuthi ke bathole imisebenzi ezindaweni zabo abantu abavela kulezo zigaba. Sikhangelele ukuthi le development imgwaqo lungiswe kwakhiwe ama-factory ama-industry. Kodwa sikubona kusenzakala enala ama-industry amalutshwana angabe sele elizweni siwabona ethutha ethwalwa esiwa eHarare. Abantu bemathebheleland labantu benkabazwe beqhubeka behlupheka okungangokuthi ke kuphikisana ke le njongo yayo iUnity Day le yasayinwa ngubaba uJoshua Nkomo ekhangele ukuthi incedise abantu abavela kulo mhlubulo abasebehlukuluzwe baqedwa umbhuqazwe kamgabe ke lebandla lakhe lezano PF.
Kungangena omunye uhulumende ubona ungani ilanga leli lingaphathwa njani nqa uhulumende wakhona engaso ezaphu kumbe owezana.
Ye abanye uhulumende angeke ngisho ukuthi bangaliphatha njani, kodwa ke uhulumende leqiniso ukuthi ilanga leli ke uzalihlonipha libambe ngendlela esesiqongweni indlela ephakemeyo nguhulumende ke we-MDC Alliance ozabe khokhelwa ke ngumongameli u-advocate Nelson Chamisa ngoba uyahlonipha ke ilungelo loluntu ke izinto ahlale ekhuluma ngazo. Sikhuluma izolo bekhona apha kobulawayo kuzongcwatshwa ke iqhawe ke umama u-Agnes Mloyi Sibanda obengusenator ke obekwe izolo ke-Lady Stand. Ukhuluma ngakho kakhulu ukuthi indaba yombhuqazwe izinto okumele zilungisiswe zize zifike emaphethelweni kungabi isilonda nje sibhanditshwayo kodwa kungakhetshwanga ubomvu obuphakathi.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu ophatheke kwezombusazwe ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo alo omhlangano okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Lomhlangano wawumele wenziwe ngomgqibelo kodwa wadluliselwa ngesonto yonale. Abadinga isikhundla sokukhokhela leli bandla babalisa omnumzana Douglas Monzora, Elias Mutsuri, Morgan Komichi losaphethe lesi sikhundla unkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle. Asesezingeni ke eliphambili ngomva kokubana uyidale le National Executive le National Council ehlezi izolo ukubana ahlaziye ukuthi kuyini okwenze ukubana lo msebenzi ugcine udluliselwe phambili. Ngomva kokuhlahlisiya kabanzi ke lamadale womabili kugcina ngele National Council kuvunyelwane ukubana kubuyelwe kuma provinces kusetshenziswa ke ama structures akade evele khona egciniwe ehofisini lika Nobharajikelele le ehofisini lika Mqoqi u national organizer obe ngubhebhe kuthethwe ke lawo maphepha kumbe lolo luhlu lwama delegates ka 2014 so ubuyelwa ke ukubana luyehluzwa ngama provinces ama provinces encedisane ke le national ekugcineni bese kuphuma uluhlu olulodwa. Kukhangelele ukubana lo msebenzi wokuhluza ke la maphepha omabili njalo kusetshenziswa ulwazi lwama province le national kube ngumsebenzi ozaphela kusiyaphela elakusasa kusiyatshonela kusasa ilanga then ama provinces aphinde ke athi nxa sokuphelile lokho sokucindezelwe abe sehlola njalo ubana into ecindezelweyo iyiyo. Nxa kuvunyelwana ke umsebenzi ukhangelele ukubana wenziwe ngesonto i-Extraordinary Congress kusetshenziswa uluhlu lwamabizo oluhluzwe ngaleyo ndlela. So iphutha alingeke lisaba khona ngoba zonke ingatsha zebandla zisukile kathesi zasukuma zabambisana okuzaphuma impumelelo okukhangelele ukubana isuthise wonke umuntu.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi kuguqulwe indlela okumele kuvotwe ngayo njalo lokuthi iCongress yenziwe kuyona le impela sonto?
Okulethe ukubana umsebenzi ungaqhutshwa njengokuhlelwa akade kwenziwe kunanzelelwe ukubana uluhlu lwamabizo okade lukhona belungahambisani loluhlu luka 2014 obelusazakala bekusuke kwaba khona amaphutha akade sekhona ekutheni kuthethwe ama uluhlu olwalulo baba u national organizing secretary owayekhona ongasekho lebandla le MDCT lolo luhlu beselulabantu abanye abangena ku Congress ka 2019 ku MDC Alliance njalo kathi beluhlu lwabanye abantu asebaphumayo ku MDCT basekela amanye amabandla kumbe abakwamanye amabandla kunjengoba kunjenje bebengakhitshwanga kugcizelela ukuthi khonoko okade kusetheswa owayengunobhala obona ngeziqondiso zebandla engathi ngu-national organizer uluhlu lwakhe besolulabantu akasebesekela kwamanye amabandla kathi-ke yilo uluhlu okade lusetshenziswa ngoba uluhlu lwakhe luyathathwa lube solugcinwa nje unobhala jikelele uyagcina akayenzi uluhlu lwakhe uyagcina lokho akuphiwa ngu-national organizer so kuthe sokuphuma kwasokubonakala ukuthi lolu luhlu besolulamanye amabizo kade kungahambelanga bekhona kwasokudingeka-ke kubana kubuyele ebantwini abayibo abazi iqiniso ngokuthi bona ngo-2014 babe menjani abaprovinci zaziyo ukuthi ayemenjani iy'ngatsha ze-national ezikwaziyo ukubana ku-national kwakumenjani yikho okudale ukuthi sokumele kuvotwe kwasokunanzelela ukuthi hhatshi amaphepha kade kumele asetshenziswe amangakuhle angeke aphumele mpumela ye-MDCT kuyaphinda kubuyelwe futhi ekuthini kusebenziswe abantu asebachiya leli bandla
umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC yabo
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi kulesigilamkhuba esithiwa nguDouglas Mudenda owayebotshiwe wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso usebalekile njalo iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe seliphiwe imali edlula izigidi ezilitshumi lasithupha $16 million phansi komthetho we-Political Parties Finance Act imali le iphiwa amabandla alamalunga amaningi edale lephalamende ibandla lezanu-PF lona lithole imali eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lasithupha $76 million kutsho iphepha le-Daily News okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp
ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7 ngu-Alec Nyato okhulumayo ikheze ntshalanyemba kotoloki thanda ukubingelela unkosikazi wami uMamoyo ngibingelele umama uMancube udadewethu unaproud nomfowethu iphahla lami uThomas losilamayo uKitumezi nosixukuzile entshalanyemba esibhedlela uKirling emazowe Octavia una-Arnold entshalanyemba esibhedlela nabantu abami uMemkele uPhimelo uBrailini usinokuthaba uClyde bathi ngiyabathanda kakhulu ngiyalithanda kakhulu libe ne-Christmas enhle lo nyaka senelisi ngenxa yesifo leso i-COVID silapha e-South Africa
ngibingelele kumsakazi omuhle nakubalaleli ngifisele izihlobo zami ikhisimusi enhle laphana ePlumtree kongwanyana eMadimbi ngaphembu yakhona ngifisele ikhisimusi enhle noma nje sivalwe isimo se-COVID kodwa ke inkosi mayibe nabo belale ikhisimusi kahle nathi lapho esikhona sibe siphephile
salibonani salibonani kwi-Studio 7 ibingelelwa nguRuth Dliwayo ohlala eCholocho eNsendini thanda ukufisela abantu abami ikhisimusi enhle uBrian, loLilian, loEnet, mina ngiseGoli eSandton. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Mina nguBhanda Moyo omnyama esigabeni kwaMagama Village. Wathi makhulela wat 9 kulilima West Plumtree. Hayi mina ngithi iKhisimusi walonyaka, hayi liudle ngokunanzelela ngoba njengoba umkhuhlane ukhona ubhokile ukuthi lingabi libe baningi kakhulu lihlale ngokuhlukana lebathi social distancing, ligezele izandla bakithi singajabulisi kweqe, ungajabuli kweqe bakithi singenene eminyakeni omutsha singabaphephileyo sonke, mhlawumbe singanqoba ke kulolu bhubhane lukhona. Ngithi hayi ngiyabingelela labasakazi bekuStudio 7 abasakaza bengazishiyi muva, bazikhipha njengoba zinjalo. Ngiyabonga. Ngubhanda mina ebulilima West.
Sokazomuhle, siyabonga. Siyafisela izihlobo zethu, abangane, izihlobo zami zonke zakongwenya, sindamazi ontimande, omncube kodwa izikhathi zenkosi omsweswe osodinde, iKhisimusi lomnyaka omutsha olithukela. Labahlobo bami engiphila labo, ngalibali umaziwa khonale ngomalaba okuholi ngikhona iSindamanzi laphana, iphila wethu babamkhulu wami sihle sikhona apha edaluka. Hhayi ngiyabathanda bonke othuma Eric, nawe sesithovile, vuka mfowethu, iKhisimusi lithukela, uliphephe imfula igcwele amazi yabona. Banithi izingane lezikhuze zingadlaleli emanzini, izingozi siyazisaba bakithi, iphephe bakithi, nezulu selilimile kodwa yini wenze inkulunkulu ngxenye ngasibona. Siphume kulolu bhubhane lwendlala, indlala vele singumkhuhlane kithi lapha emumoveni kwenya edaluka.
Basakazi baStudio 7 linjani labalaleli? Mina bengifuna ukuxwayisa uMakhupha ukuthi keke lo ufuna ukuzenza i-4x4 ukuthi uzobe ekhahlela phambili, ekhahlela emuva, ekhahlela abathamisa, ekhahlela osebenza labo. Kazame ukubamba ngamandla ephambili nothi lento yenzayo. Umnangi kakho layo kazame ukuhlanganisa abantu nothi uhlale lokho ekuxwamanisa abantu, ehlukanisa abantu. Ngiyabonga.
Sanibona basakazi bonke beStudio 7, igama uGodfrey Wakhumalo, ngizela eJocholo eLupane. Msakazi, inkinga esinayo sikhala ngezitrada zakithi, zigcwele amaphotholo, ungabheka koBulawayo nakuphi nakuphi, izitrada zonke zimoshekile, zingcolile. But uGawula ukhuluma ngesitrada esuka eBhedrisi yaHarare. What about isitrada esisuka koBulawayo isebhedrisi nasesimoshe singagodigodi, silungiswa nini sona? Because I think isitrada esingenisa imali kwedlula zonke izitrada eseZimbabwe. Asilungiswa, sinasilungiswa nini? Ungabheka zonke izitrada eziya kuphi, Nkayi, kuphi nakuphi, Lupane, Matopo, zonke izitrada zimoshekile, zichorushi zimoshekile izitrada ngo-one way banosesiyarare. Why unosesiyarare kuphele semashonaland ezimadebele ziyalungisa nini? Yiso sizibuzo sinawo lokho. Zilungiswa nini izitrada zakomthwakazi? Azilungise kwakomthwakazi, azilungise sibone lathi singabantu eZimbabwe. Hayi lokho esilungise zemashonaland kuphela, abasilungise lathi ezakithi izitrada, sibone lathi singabantu beZimbabwe. Or ma kuthi wehlula sibone ukuthi senze kanjani, sizimele siwumthwakazi, because into yenziwa yi-ZANU PF ayikho right. Iyasihlukumeza, iyasibandlula namandla kwesibandlula. Asilufuni olubandlulo lwenziwa yi-ZANU PF team, aluphele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Donald Trump usethulele idale lomthethwandaba weSupreme Court esinye njalo isicelo sokuthi kuguqulwe impumela yokhetho lwesigaba sePennsylvania lapho okwanqoba khona uMnumzana Joseph Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Baphanyeke udaba lolu emthethwandaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqwetha elikhulu elesabelo seTexas elalifuna ukuthi kulahlwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwanqoba uBiden. idale le Supreme Court lalahla udaba lolu lisithi alula mkantsho. Okwamanje igqwetha lika Trump umnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idale le Supreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhlaka 8 Zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ulama Electoral College edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Olandela udaba lolu lokhetho lweMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 Zibandlela.
Kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshele ukuthi ukhokhelu awuphumelelanga embusweni, njalo akulunganga ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza. Abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotsha umsebenzi njengo uWilliam Barr ubevele esebenzela yena uTrump. Sibona ukusemqotshile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe. Kunengi okungekho emehlweni abantu angakudiliza, njengoba umuntu wakhona ekhanya nje ukuthi hhayi umoya wakhe mubi uzondile ukuthi akawinanga yena ube sikhangelela ukuthi awine.
Unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump ujojozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law.
Lokunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni. Okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn. Ungakhutshwa nguTrump kumele ubhadale khona ukuthi usekukhuphile. UFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasoza kubuse kuza kwenziwa futhi i-election.
UTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xathu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kuhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland. Ngo Kips Dube.
Bendala leyo la D esigibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. baqibi bohlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba sokuqhamuke olunye njalo uhlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali kwelebhilitane lase-South Africa. Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu lele PF Zabu. Ibandla le-MDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukusilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.